Ndaba ngizethu lamhlanje lilo Michael. Lamhlanje lilanga lokucina lababhalela abathelilungelo lokuvota ngepostal voting ukhetho lalonyaka lokuthi ngumongameli yilunga ledali lephalamende kanye lekhansili ukuba base amaphepha abo emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC. Abanye bababuncintisa kukhetho lalonyaka bezamela iGwanda Central edali lephalamende bathola ithuba lokuchasela uZulu ngabakuthembisayo ngqabe ngangqoba kukhetho emihlanganweni eqoqwe ngabenhlanganiso e-Women's Coalition of Zimbabwe kwezempilakahle. Kambe amabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi bazokwenzelani uZulu lapho banganqoba ngokuphathelane lezempilakahle. Kwezemidlalo namhla sikhangela umdlalo kakilikidi lapho iqembu elimela iZimbabwe lidlala lele Pakistan esigabeni sesibili somdlalo we-One Day International eyadlalelwa e-Queen's Sports Club koBulawayo. Leminye imidlalo kulaso namhla sikhangela amalungiselelo okhetho sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe mhlaka 30 Ntulikazi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.